kungenzakala ke ukuthi ithenda leyo kwaba lokungaziphathi kahle ikakhulu kunguye umlawulankunzi nalabo abangaphansi kwakhe baba lokwesaba nxa kuyukuthi bekwazi ukuthi ikhampani ekamlamulankunzi ngoba phela ungakhohlwa ukuthi-ke empilweni ikakhulu lapha ezimbabwe sikwenza esikho sikubonile kusenzakala yokuthi-ke abantu bayanikana ama-servers so layo iyabe khangela ukuthi hhayi ngingalisana le nkampani kasibalukhulu kungangikhathaza kusase emsebenzini so bese kusuke ukuthi-ke kube kubi-ke ngoba lo munye lanxa ebona okunye okungabe kungenza ukuthi kusiphele kancane esabe ukukhuluma ngoba ikampani yabe ngasibalukhulu mhlawumbe bekungaba ngcono ngabe kuthiwa kumbe neyinye iministry ekade engayihedi kodwa le ekade eyihedi hhayi yebo ye okwethenda siyakubona ngoba emthethweni kufanele kube lethenda njalo-ke ama-regulations ethenda kawatsho ukuthi kona ikhampani nxa ushareholder ekhampanini enje ayingake isilokho so kodwa sibantu sethu nje kufanele kube lenhloni la ubona ukuthi hhayi lokho okunye wothi ngiyekele abanye benze kulokuthi ngihuquluze konke bese kubuya-ke umbono wokuthi-ke bavele bona kwesinye isikhathi bangabahuquluzi benotho ngoba ezinye izinto lawo kungangcono mhlawumbe ngabe kuthiwa wanqandela kumbe isihlobo sakho sikhulume sithi hhayi wanqandela isihlobo sakho kube ngcono kulokuthi kube kungeumanqamo kusuka-ke besokusenza abantu bese besola-ke bathi-ke uhulumende mhlawumbe yikho into engakwazi ukuthi azisebenze ngendlela ngoba kulokuqumela thile nxa abantu sebesemsebenzini emkhulu bengosibalukhulu ukuthi bathole inzuzo etholakala kwesinye isikhathi lanxa umsebenzi ungenziwanga ngendlela ebingenziwa ngomunye umuntu ongatholanga leyo tenda
ayisikho yini babubhebhe lapha okuqalisa khona inkohlakalo khonapho
inkohlakalo vele iqalisa endaweni ezinjalo ngoba ikukhohlakala ukuthi kube lomunye usisebenzi osebenza ngaphansi kukasibalukhulu ongesaba ukuthi-ke akukhulume okuyabe kungaqondanga kancane ngokuthi-ke uphiwe omunye umuntu lowo msebenzi sokulokukhohlakala ngoba uyabe sekhangele umsebenzi wakhe ngezinye indlela usethengisa-ke ubuntu bakhe ngokuthi uvikela umsebenzi wakhe ukukhohlakala khonokuyani kungenzakala-ke futhi ukuthi inkohlakala ibe yikuthi khona usebenzise ibandla lakhe ngoba ibandla lakhe yilo elibusayo njalo-ke uyatsho ukuthi uvele-ke uyasupplya kanye lakiyo izanu p f inkohlakalo futhi yona leyo sokuthi kungabi lokukhohlakala ezinye izinto lawe uyayekela abanye benze ngoba kathi nanku uyatsho phela ukuthi le zanu p f uyayisupplya uyasupplya labanye ama-ministries yindaba engamanga khonapho kulokuthi azayengena nalapho akhokhela khona
yebo kulamthetho onqabela iziphathamandla zikahulumende ukuthi zithole amathenda kahulumende awuboni kuludaba olumele lulungisiswe yini lonolo
kuvele into okufanele ukuthi ngazi iyalungisiswa-ke kodwa-ke kuba nzima ukuthi zilungisiswe ngoba into eziningi ezibuya ziyimithetho zibuya zisponswa ngama-ministries so bonabo nxa beyibo abavele bebenefitha kumbe ngithi belethola entweni ezinjalo ezingalabuntu angiboni bengakucabinet badibhethe babuye lo mthetho wokuthi-ke wenziwe khonokho